Isahluko 15. Zonke izoni labo bonke abathelisi babelokhu bembuthanela ukuze bamuzwe. AbaFarisi lababhali babengunguna besithi, indoda leyamukela izoni yalidla lazo. Ngakho wabalandisela umzekeliso wathi,
ngubani phakathi kwenu ongathi lezimvu ezingu-100 abeselahlekelwa ngeyodwa ongeke atshiye ezingu-99 egangeni ayedinga elahlekileyo azayithole? Wozathi seyitholile ayithwale emahlombe esethabile. Nxa efika ngekhaya uyabuthanisa abangane bakhe labomakhelwane athi kubo, thokozani lami ngoba sengiyitholile imvu yami ibilahlekile. Ngilitshela ukuthi lasezulwini kuba lentokozo enkulu ngenxa yesoni esisodwa esiphendukayo kulaleyo ebakhona ngenxa yabangu-99 abalungileyo okungadingakaliyo ukuthi baphenduke. Kumbe ukhona yini owesifazane ongathi lamadrakhima alitshumi abeselahlekelwa ngelilodwa ongeke alumathise isibane athanyele indlu yakhe alidinge yonke indawo azalithole? Wozathi aselitholile abuthanisa abangane bakhe labomakhelwane athi, thokozani lami ngoba sengilitholile idrakhima lami ebelilahlekile. Ngilitshela ukuthi lezi ngelosi zikaNkulunkulu ziyathokoza nxa isoni esisodwa siphenduka.
Waqhubeka wathi,
kulomuntu wayelamadodana amabili. Encane yathi kuyise, baba, ngicela ungabele impahla okumele belilifa lami. Ngakho wawapha omabili impahla okwakumele ayithole. Ngemva kwensukwana, indodana yakhe encane yathatha zonke izinto zayo yaya elizweni elikhatshana, yafika yachitha yonke impahla yayo ngokuphila impilo yokuxhwala. Ithe isithintithe konke eyilakho, kwaba lendlala enzima kulo lonke ilizwe lelo. Yaqalisa ukuswela yaze yasuka yayaqhatshwa ngesinye isakhamuzi sakulelo lizwe esayithuma ukuthi iye kwelusa ingulube zayo egangeni. Akula muntu wayeyinika ukudla, futhi yayisize ifisa lokudla ukudla kwengulube lezo. Ukuthe kusithi dlwe engqondweni yayo, yathi, ehambe bangaki abantu abaqhatshwe ngubaba, abadla isinkwa abaze basitshiye? Mina ngilokhu ngilapha ngibulawa indlala. Ngizasuka lapha ngiye kubaba, ngifike ngithi kuye, baba, ngonele izulu ngakonela lawe. Akusangifanelanga ukubizwa ngokuthi ngiyindodana yakho. Ngicela ukuthi lami ngibe yisisebenzi sakho. Ngakho yasuka yaya kuyise. Yathi sesekhatshana, uyise wathi mehlo suka, wayibona, wayizwela. Wasegijima wafika wayigona, wayiqabuza. Indodana yakhe yasisithi kuye, baba, ngonele izulu ngakonela lawe. Akusangifanelanga ukubizwa ngokuthi ngiyindodana yakho. Kodwa uyise wathi ezincekwini zakhe, phangisani, lethani ijazi elihle kulawo wonke limgqokise, lifake indandathu emunweni wakhe, limgqokise lamanyathela enyaweni, lethani lethole elinonileyo lilihlabe senze idili sidle, ngoba indodana yami le ibifile kodwa isiphila, ibilahlekile kodwa isitholakele. Basebeqalisa ukuzikholisela. Ngaleso sikhathi indodana yakhe endala yayisemasimini. Yathi sizafika endlini vele emasimini, yezwa izingoma labantu ababegida. Yasibiza enye inceku yayibuza ukuthi kwakusenzakalani. Inceku yathi kuyo, umfowenu ubuyile njalo uyihle umhlabele iguqa elinonileyo ngoba uphenduke eziphilele. Kodwa indodana endala yazonda yala ungena. Uyise waseyilanda waqalisa ukuyincenga. Yona yathi kuyise,
iminyaka yonke le bengikusebenzela futhi ngikulalela sonke isikhathi kodwa uzange uke ungiphe izinyane lokuthi ngidle ngizikholisele labangane bami. Kodwa indodana yakho le eyachaphaza impahla yakho lezifebe ithe ifika nje wayihlabela ithole elinonileyo.
Yena wathi kuyo, ndodana yami, ubulokhu ulami futhi konke kungokwami ngokwakho. Lanxa kunjalo bekufanele silenze idili sithokoze ngoba umfowenu ubefile kodwa usephila, ubelahlekile kodwa usetholakele.